Masabe Zulu, abantu be Zimbabwe sebe shayeli foni thina be CCC besithi iZEC ayilamandla yokufaka umthetho. Umthetho ufakwa yiParliament. Lokho abeyakwenzileyo yincele kuyasabisa njalo kuyingqwala ukuthi bona sebezenza njengeParliament. Konke lokhu bakubona ngani bazama ukuthusela abantu lokunqaphisa abantu inhliziyo ukuthi iyouth ikhalala ama elections ngoba bangani bafuna bavalela phansi kambe imali abayifunayo le abantu bayithola ngapi silusizi ngoba izekhi sokuphumiswa obala ukuthi sisebenziswa izano hlophe kwenza ukuthi abantu bengakontest ubukhansela ubumeya la lezinye zithile kambi imali engange 20,000 linga izavela ngapi 220-250 constituents la ma councillors wonke almost 2 million yokuthi abantu ba contest kuyayangisa njalo sibona ngani sebethengisa i democracy thina labantu beZimbabwe ama province wonke eZimbabwe CCC labantu kazana labantu bonke bathi lokho hatch nada abantu balile batizeki kayibuyele phansi ihlale phansi umsebenzi weParliament hayibona ngoba sebefuna ukuthengisa ukuzibusa esingathi democracy mahlabe zulu lokho asoze sikuvume njalo abantu basoze bakuvume iyouth iyanqaba siyabonga.